sifuna ukudinga abantu abakwazi ukusebenzisa i-technology e-online ukuthi be-create imisebenzi etshiyeneyo lezinto abazenzayo ngokusebenzisa i-technology e-online. So thina sifuna ukudinga abantu abakwazi ukuba okufanana nabo Mark Zuckerberg balapha e-Africa, ngoba eZimbabwe uyabona ukuthi kulabantu abaningi abafundileyo, kulabantu abaningi abakwazi ukusebenzisa izinto ze-technology. Kodwa ngendaba yokuthi eZimbabwe kathesi indaba eziphuma ngangaphandle ngeze-politics ngeze-indaba ezimbi, thina sifuna ukuthi no, eZimbabwe akula ndaba eze-politics kuphela, kodwa kulabanye abantu abakwazi iZimbabwe iphumelela, abantu beZimbabwe iphumelela besebenzisa i-technology online.
Ubona ngazani ke kodwa bazatholakala yini abantu bolaba?
Mina ngiyabona ukuthi bayatholakala, bakhona abantu abanje. Ngiyakwazi ukunika i-example ye-program esetshenziswa i-Econet ukuthumeza imali kubantu abaku-network yabo. Kulomunye umfana kathesi ose-University of Zimbabwe owalungisa i-app eyokuthi ma uthumeze imali kukampani, ikampani iyakwazi ukuverifya online ukuthi imali ingenile, bengayanga e-Econet kumbe e-bank, so that bayakwazi ukunika into yakuzithengile ngokuphungubona ku-online platform ethu elingisiwe ngumfana lokuthi imali ingenile. So ngiyabona ukuthi abantu bakhona lapha eZimbabwe bafuna ukutshengiswa kuphela ukuthi i-technology le online bayisebenzisa njani, and le yenza njani ukuthi ikhiphe imali. Yes, wena uthola imali, lo muntu osebenza la ethola imali.
Lo nyaka ke kukhanya ngazani kulo mncintiswano wangkhona, lizawenza nini umncintiswano lo?
Abantu kumele be-apply online. So kusasa i-program yokutshengisa abantu ukuthi umncintiswano lowo uhamba njani, usuka ngaphi usiya ngaphi. Kumele babe lani ukuthi bengena emncintiswaneni lowo, kumele beyenza into bengena emncintiswaneni lowo. Then nxa sibe bekwazi, then bese belungisa ama-applications abo so that bakwazi uku-apply online.